Umnumzana uHorace Ndubuya, umntakamoyi uMike Ndubuya uthi uyise ubesele isikhathi eside egula.
Problem yakhe I think mainly ma-kidneys. Ubhubhele emadadeni e-hospital. Ngamtshela ngoMgqibelo, izinto zonke zingahamba kuhle. Ngoba wayevele enezifiso zokuthi hayi le ndawo lapho afuna ukuthi ayiqeda sesifile simbeke khona so that izalandela ezo zifiso zayo.
UMike Ndubuya wasebenza kwesikhathi eside koBulawayo ikhangelane lentuthuko yedolobho leli njalo ikhuthaza ubudlelwano phakathi kweziphathamandla zekhansili lezakhamizi zedolobho leli. UHorace Ndubuya uthi lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bathakazelele owakusenziwa nguyise.
Wabambaba impilo zabantu eziningi kakhulu ngomsebenzi wakhe kuma-housing offices, esengu-town clerk, nokuthi nje liprovo esikhathini ngiye wayeliphethe lalibanjwe njani. I think yikho kwenzele ukuthi abantu bonke angani bayamncoba ngalokhu akwenzileyo legasi ayishiyileyo koBulawayo. Ngingatsho njalo ukuthi njalo kube ngumuntu welothando kakhulu ngokuthi uthuthukisa indawo.
Umnumzana Isaac Mabuka, umgcinisihlalo webandla lezaphu uthi uNdubuya wayekwazi ukusebenza loZulu.
Ubaba uNdubuya ngumuntu owayethembekile kakhulu, especially eMatebeleland lapha etown. Ngumuntu esamthembayo kakhulu, waphakamisa idorobho lakoBulawayo laba yilo eliyilo kathesi. Ngingathi phakathi kwama-town clerk wonke akoBulawayo esawabonayo, uNdubuya nguye yedwa indoda esasithi indoda emadodeni. Ukubhubha kwakhe kusishiya siphakathi kweproblemu enkulu, ukuthi abantu abathembekileyo ama-advisors sebelokhu besishiya one by one. Thina njengezaphu wayehlale lathi, ngiyakhumbula wayebuya ezobona ubaba uDabeng wabexoxe ngendlela eziningi, emu-advisor nangendlela eziningi ubaba uNdubuya. Sizamkhalela sibili. Ngikholwa iBulawayo yonke ithithibele kathesi ukuthi wona hhayi abadala sebehamba. Of course angeke sihlale emhlabeni okwesikhathi eside okuthi kona akwaziwa ukuthi sigcina nini, but ilanga lakhona liyaziwa nguNkulunkulu. Hhayi siyamkhalela sithi kalale ngokuthula ubaba uNdubuya.
Umnumzana Joseph Juma okubanda le-ZANU-P F njalo wayemele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Ibindoda emadodeni usebenzele uBulawayo, usebenzele ikhansili yakoBulawayo ngendlela ephakemeyo. Sibonile ngesikhathi sakhe into zonke bezihamba kahle, ephathiswa ngabo kansela akade belomqondo, okansela kade besebenza kuhle, besebenzela abantu. Sibonile konke bekusebenza kahle, ama-lights ethu estridini, ama-tower light, imigwaqo, osuwa, konke namanzi bekukhona.
Kubikwa ukuthi kulabanye abakubandla elibusayo abathi kumele uNdubuya ayebekwa emathuneni amaqhawe eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.